Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela umsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kunhlangula kunhlolanja 2020 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abakhankasela ukulondolozwa komthetho eZimbabwe bathi bajabulile ngesinqumo se-Constitutional Court yakwele Malawi esokucitsha impumela yokhetho lukamongameli oluqhutshwe nyakenye.
Iye, sazifanani izinto zibona okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani.
Ukuqanjwa komcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana kuDakwashe Dagwire njengomunye walabo abale macala enkohlakalo sokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwandulela ukugenqula embusweni kukamnumzana Robert Mugabe.
Abatsha bayathunywa nabanye ongqongqoshe nabanye abasuka lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele baxotshwe.
Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kwele South Africa zisola umthetho owenqabela izizalwane zakwamanye amazwe eziyiziphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe khona le eSouth Africa.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abakhankasela ukulondolozwa komthetho kanye labalwela amalungelo abantu eZimbabwe bathi bajabulile kakhulu ngesinqumo se-Constitutional Court yakwele Malawi esokucitsha impumela yokhetho lukamongameli oluqhutshwe nyakenye usithi kwaba lokuqilibezela. Umthethwandaba lo uthe kumele kwenziwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Abahluleli balinkantolo besule impumela le ngemva kokufumana ubufakazi obusuthisayo obokuthi kwaba lokuqilibezela okwenza ukuthi wayevele engumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Peter Mutharika Anqobe. Abakhokheli bamabandla aphikisayo khona le Malawi, umnumzana Lazarus Chakwera lomnumzana Saulos Chilima, yibo ababekhweze lolu daba emthethwandaba. Ekwethulweni kwempumela yalolu khetho kwaqhamuka udlakela eMalawi abamabandla aphikisayo besithi uMtharika uqilibezele. Udaba lolu lufana xathu lolweZimbabwe lapho umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa aphikisa khona ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa waze wamusa emthethwandaba. Umehluko nje ukuthi umthethwandaba yeZimbabwe wanquma ukuthi uMnangagwa wanqoba kuhle. Kudaba lweMalawi lolu umongameli Mutharika uselakho ukuphikiza isinqumo sayizolo edale leSupreme Court. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcothi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyinto enhle ukuthi inkantolo zithonise amacala ngobufakazi obethuliweyo nangomthetho wakulelo lizwe. Ngakho-ke nxa ngabe njengalokhu sibona inkantolo enkulu yaseMalawi ilandele ubufakazi lapho buyisa khona, yabulandela lo mthetho weMalawi, yaqathanisa umthetho, yaqathanisa ubufakazi, yaphuma lesinqumo sokuthi ukhetho lona luqhutshwanga ngendlela isisekelo sombuso seMalawi esisho ngakhona ngendlela umthetho basemalawu jonga khona ukuthi indlela yokuvota ngayo kuvimbele abantu basemalawu ilungelo labo lokukhetha uhulumeni abamfunayo. Ngakho ke ngokwenza kanjalo benze into eqondileyo eyenza ukuthi Afrika iphakanyiswe ibe njengawo wonke amanye amazwe alandela umthetho ahlonipha njalo izinqumo ezifaneleyo.
Singathini nxa siqathanisa okwenzakale eMalawi lokhu lokwenzakala eZimbabwe lapho inkantolo eyathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo njalo uMnangagwa wanqoba?
Iye, kazifanani izinto zikhona, okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo. Ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani, imithetho yakhona iyabe ingafanani, iyafanana lapha nalaphana. Okukhulu yikuthi siyasuthiseka thina yini njengabantu beZimbabwe ukuthi inkantolo yeZimbabwe yabulandela ubufakazi ngendlela efanele ukulandela ngakhona, yabulandela baze baphelela, yalandela umthetho njengoba ubhaliwe, yathatha isinqumo ngokomthetho lobufakazi. Abavumi ke labo beZimbabwe baphikisana lesinqumo leso sathathwa inkantolo yeZimbabwe enkulu, iConstitutional Court. EMalawi kubonakala inkantolo yabo yabulandela ubufakazi ngendlela efaneleyo lomthetho ofaneleyo. Ngokunjalo kuphume izinqumo ezingafananiyo. Kanti ke kweMalawi okuhle kakhulu yikuthi isinqumo leso sithethwe siphikisana leqembu elibusayo, okungasiyo into esiyijwayele eAfrika. Sesajwayele ukuthi izinkantolo zithatha izinqumo ezithandwa iqembu elibusayo, njalo ukuthi izinkantolo sezaba ngamagatsha, zingatsha zeqembu elibusayo. EMalawi inkantolo zakhona zalile ukuba zingatsha ngamagatsha eqembu elibusayo, zakhetha ukuba ngamagatsha e-constitution, zakhetha ukuba ngamagatsha abantu baseMalawi, okuyikho okukhalelwa ngabantu beZimbabwe kodwa bengakutholi.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda mhlawumbe kumzekeliso weMalawi lo?
Yebo, kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayebona ukuthi lona udaba lwakhona lwaphanyekanga iphindlela. Ubufakazi obethulwayo bethulwa babunjani, ukuthi kuhlolisisa ukuthi obethu ubufakazi bebufana yindoba eMalawi nxa obethu bekungathi bubuthakathaka eminyakeni elandelayo nxa kulokhetho kuphikiswane kuvalwe zona leziyana izikhali. Kanti kokukhulu abangakufunda kwelaseMalawi ukuthi amajaji eMalawi, abahluli beMalawi bazimele, balandela isisekelo sombuso. Akusoze kufunde kuphela abantu baseZimbabwe, abantu abafanele bafunde kakhulu kunkantolo kusinqumo saseMalawi ngamajaji akwelaseZimbabwe. Yiwo afanele ukuthi asilandele kakhulu isinqumo, asifundisise, abheke ukuthi kungani abanye bengelavalo lokuthatha isinqumo esilandela umthetho esiphikisana leqembu elibusayo bona besesaba. Yibo abafanele bafunde kakhulu kusona lesiyana isinqumo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. Ukuqanjwa kwomcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwashe Tagwirei njengomunye wengqungquthela zomkhuba wezenkohlakalo elizweni sekudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla leZANU PF okufana lalokho okwandulela ukugenqulwa embusweni kukaMnumzana Robert Mugabe Libutho ngomnyaka ka-2017. Inkokheli yabasakhulayo beZANU PF uMnumzana Louis Matutu loMnumzana Godfrey Tsenengamu batshele intatheli izindaba eHarare izolo ukuthi uTagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association uMnumzana Tafadzwa Musarara kanye loMnumzana Billy Rottenbach ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo bathe kumele babotshwe. Lanxa uTagwirei engomunye wabacebisi bakaMnangagwa ubikwa engumngane njalo kaMnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ngokunjalo abanye bathi ukuqanjwa kukaTagwirei lokhu kuveza ukungezwani lokulwisana okungaba sokukhona phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. ukunukwa kwabaphakathi kwabathakathi into eyayivamile kakhulu kuzana uPF ngesikhathi sikaMgabe lapho okwakulwisana okukhulu phakathi kwecele likaMgabe LG40 kunye lelikaMnangagwa LTeam Lacoste kanye lelalisekela unkosikazi Joyce Mujuru. Icele leG40 yilo elalisebenzisa abasakhulayo ukugcona inkokheli yebandla ngokuthi izama ukugenqula uMgabe esihlalweni. Esikhathini esiningi wayethe wagconwa ngabasakhulayo laba wayexotshwa kubandla. Ingcwethi ecubungula ezombusazi womnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi into asamanga kuhle phakathi kukaMnangagwa loChiwenga.
Akumangalisi baba njalo akumangalise thina singamangala laba abamangeleyo ukuthi kuyini okwenzekalayo. Asikho ukuthi abatsha laba balwa lenkohlakalo. Inkohlakalo kade yaba khona kuzanu, umgunyathi kade waba khona kuzanu, ubusela lobubulali kade baba khona kuzanu, bona abatsha bekhona. Osokubenza bavusa umhlonga lamhlanje ukuthi kukhona phakathi kwezanu osokumele babulawe, osokumele baxotshwe, osokumele baboshwe ngokusebenza kwe-factionalism. Ngabona ngalikhumbula leli thuba sokumele kubulawe kuxotshwe uJoyce Mujuru. Ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe yeni Mnangagwa ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe uMgabe abatsha bayathunywa nabanye ongqongqoshe ngabanye abayosiba lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele baxotshwe. Yi-factionalism yikuba ngumbuso. Akukho okunye ukuthi sesingathi lamhlanje thina olutsha lwezanu solusilwa lwe-corruption solusilwa lenkohlakala yikusebenza nje kwe-factionalism. And lokhu ngokubona kwami nxa ngicwaninga ubungula yimpi phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga. Laba abafana be-Youth League bavusa umhlonga nje bathunyiwe baphiwa lenzuzo yokuthi bavusa umsindo bewuqondanise labathile abaganjwe ngamagama. Banenge abangamasela, banenge abalenkohlakala abangaqanjwanga kulo mhlangano owenziwe lamhlanje. Kuqanjwe labo abasebenukwe ubuthakathi osokuyibo kumele bakhutshwe, baxotshwe, baboshwe benziweni. Engingakusho ukuthi usapho lweZimbabwe lungethuki i-factionalism akusikho kulwa lenkohlakalo lokho.
Ngamanye amazwi othe abasakhulayo laba bathunywe ngoChiwenga.
Abasakhulayo bathunywe ngulowo olwa noChiwenga ngoba laba abantu abaqanjiweyo nxa sesicubungula sihlola ngabantu abayibo abasebenza noChiwenga ekushoneni kwelanga. Uyakwazi ukuthi uChiwenga lo Mnangagwa bebesebenza bonke. Laba abaqanjiweyo bebengabangani bakaChiwenga, bengabangani bakaMnangagwa. Kodwa ngokwehlukana kukaMnangagwa bebangumbuso loChiwenga, laba abaqanjiweyo kathe sibathe gushu baya ohlangothini likaChiwenga. Yikho ubona nje sebekhonjwa ngomsila wengwe sokumele baboshwe, sokumele baxotshwe. Ngumbango ophakathi kubangwa umbuso phakathi kukaChiwenga lo Mnangagwa.
Ubaba uChiwenga yena lo Mnangagwa bake baba lo mhlangano labamasonto ngomgqibelo bakhanya bengabantu abazwana naye. UChiwenga wamchaza uMnangagwa njengesilwane wathi ishumba, wathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu beZimbabwe. Kungaba bekuyikuvala abantu nje amehlo yini lokho?
UJudas baba engakamthengisi umntakaNkulunkulu wamnika ikhisi wamqabula. Embangazweni ongabona abantu beqabulana besangana bekhuzana bebongana behayana ngenkonjo ukuthi siyalala ubuthongo ukuthi kuhle kunjalo. Zidabuke nephakathi zinkunzi zithobeleni esiza kubona lwenyaka kunzima. UMgabe engaphithwa embusweni amaviki ambalwa kwaba le 1 million march yabantu bebuthene bemthengisa i-support, bemkhonza, bembuka bethu uMgabe igamba. Kodwa ngamalanga amalutshwana alandelayo bamkhomba ngomsila wengwe, bamxosha, bamphosela le. Ngakho ngamabalengwe lingethuki zithobelene kunzima.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseSouth Africa. Okwama manje ke kesikhangele ezivela kuma phephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lithi uhulumende osevumelane lenkokheli yezisebenzi kunye labo somabhizimusi ukuthi kube lendlela ezakwenza kube lomthetho olaya osomabhizimusi ukuthi baqambe njani intengo yempahla ezitolo njalo lokuthi izisebenzi zingezelelwe njani iholo lazo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luzenziwa phansi kwedale le-Tripartite Negotiating Forum. Iphephandaba le-Chronicle lithi uBenjamin Mpanduki weSlovela ugejelwe ukuhlala ejele kweminyaka elithumi ngemva kokufunyanwa elecala lokutshaya indodakazi yakhe ebineminyaka elithumi lanhlanu ngoba ibisikhombile. Wayitshaya ngebhanti lemota i-fend belt yaze yafa. UMpanduki wake wagwetshelwa ukutshaya umkakhe ngomnyaka ka-2017. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu lisethulela ke okusenhliziyweni zenu elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Injani bathwakazi abahle, siyabonga ngokusinika leli thuba lokuthi sikhulume kusekhulweni zethu. Siyabonga kakhulu. Mina ke ngizakhuluma ngodaba lwanamhlanje olwama-youth ezalu PF a-expose abantu abalwe corruption. Ngiyababonga laba bantu aba-expose abantu abale-corruption ngoba sonke Zimbabwe si-affectiwe yi-corruption. Ngiyamangala nxa kuwukuthi silamabandla anjengawe opposition abalwisayo laba bantu abazama uku-expose corruption, babe yibo ababahlambazayo babatshela ukuthi ngabenze so ngabenze so. Kodwa-ke mina ngibone ngani yi-step to the right direction ukuthi khona abantu abasebenza lohulumeni lanxa ukuthi khona kungafiki kulaba abakhulu bakhona khona kuyana kuphela ukuthi khona sokulabantu abanjeabotafileyo aba-exposwayo. Sivele sabazwa kudala loba babaqalisi ku-exposwa zikadesa lokhu kube soku-official. Ngiyadana sibilincane sizwa abantu bebasola laba bantu ukuthi bafuna ukuthi ngabenzeka. Abantu bayakhohlwa ukuthi khona u-Emmerson Mnangagwa ngu-president according to okukhona kathesi, and i-constitution yethu yeZimbabwe u-president kaprosecutwa enxa esesengu-president. Abantu bangagijimela bangavele bam-expose kube into yonke ukuthi ngu-Emmerson ngumnangagwa o-corrupt aphumelele ku-investigating ngendlelaleyo kuza exonerate a lot of corrupt people. Kuright abantu bacente eceleni nayo yaza saleni yethu.
Salibonani uPeter Ngwenya emalopha futhi. Ngisho ukuthi hhayi badala into enzima lo nyaka into efanele ukuthi i-government yethu lati isinazileleleyo. I-price control, into enenjengobompuphu otshukile, into emanitsi abantu kakhulu abahluphekayo badla impuphu iZimbabwe kakhulu. Ukuthi ingabizi kakhulu phezu kwabantu ukuthi abantu bekhona ukuphila ezweni laseZimbabwe elihle kangaka elilabantu abalithandayo, elilabantu abahle abalithandayo futhi nama. Ngithemba ukuthi la uPresident uma ngazwa lokhu angakuthulela abantu kangcono nalokhu ekulungise. Ngoba uma ngalungisanga indlala ngaphandle kwayo kwalokho imisebenzi ayikho, sidla nzima, izulu alikho, isimo somhlaba sibhedile vele, akulalokudla nje kwenkomo kwemfuyo namanzi okunatha nje emareserva kunzima. Ngiyabonga.
Mina ngu-Jacob Manzini ngisemberewa. Lokho kukhulunywa ngama-youth ezanu lina abantu be-MDC vele lingakungeni lingaqali. Liyakhumbula ukuthi ngo-2017 sasetshenziswa lapha kukhitshwa umgabe, bathe sebebona umgabe sephumile bathi akwilani le-MDC. So lingabi lokwenza ngisho noma kuncane ngento zezizano lichiyane labo balwisane bodwa nxa bekhamana bakhamane bodwa vele lingaqali abantu laba ungabona besenze nje sebesilwa bodwa kungabe sebedinga abanye abantu bokuthi babancedise
enjani mphakazi linjani mphakazi nokhawunda sibanda hayi mina ngiyajabule kakhulu ngayi MBC isilimukile la ukuthi khona izanu ifuna ukuyisebenzisa they just wanted to use them to solve their issues siyabonga ngabe sithi babalemuka ngoba abangeke bathi baza-organiza isolution ezayigoqela umuntu wonke amabandla wonke kodwa bona ngapha besalela i-MBC ukuthi ibe lama-solution akuyabe ifuna ukuwayenza bafuna lokhu abakutho phela yikho okufanana lakhona ukhana kwesimisana isikhathi ukuthi khona abantu bancedisana amabandla wonke okukhupha umgabe embusweni bathi nxa sebemkhuphile babe sebeqala ukuhlasela amabandla angasuyenzayo so ngiyajabula kakhulu nxa bethe bawulimuka labo lokho kuvele kunjalo bavele bangawulimi babayekele bona into yabo yimpi yabo bodwa ngapho abayiyenzayo bengabantu bezanu abayisolve bona bayiqele bachiye MDC lehlwa ne-MDC njalo khonokho asebekwenza ukukhombakhombana ngemino yiko wavele kwakhulunywa ngumprofita lwana wezimbabwe lwana ukuthi kuzokwenzakala njalo isa-expekth okukhulu ukuthi basazovezana bona bona ngokwabo akukhuluma makandiwa akukhuluma so ivele siyakwazi lokho abahambe ngokwesisoza into zabo bona bodwa ngabo
lenjani istudio 7 labalaleli igama mina ungigabadela ncube la mina nje engakutho lapha ukuthi indaba ye-corruption leyo esibulele ilizwe ogawule masebevuma so hayi sivumelana lawo bengayali masibatshela ukuthi kule-corruption kathesi uchiwenga ijaji yajaja umthetho ukuthi kumele kwenziwe njani ngonkosikazi wakhe yena sengayidlulisela phezulu seyisa kumalaba ngoba umalaba nguye wabafaka esikhundleni sena siyana bedliwe i-MDC kade sesechiya ulwana ujaji uyamsola kamamele umthetho walwana ujaji usinqumo asithathayo sengothi yena sesiya kulokhu malaba ngokulokhu malaba le army yibo ababusa izimbabwe bahleli nje esayidini kodwa yibo vele ababusa izimbabwe lokho siyakwazi vele ulokhu malaba nguye upresident wezanu ngoba nguye wakhetha uchiwenga lo wabawinisa lo mnanga bengawinanga bedliwe i-MDC egcekeni nje sibabhekile but kuzoze kuvele kuzobaphelela
lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kule South Africa zisola umthetho wenqabela izalwane zakwamanye amazwe eziyiziphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe eSouth Africa. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo ekhonale eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram owenhlanganiso yamagqwetha lwela amalungelo oluntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa iziphepheli. Ukuphatheka kwezombusazwe ubafune incwadi zokuthi bangobani sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emahofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put
le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwelicela umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi uthi kungenzeka ukuthi eminye yale mithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe ile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to ask.
Esikuchoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any document. Can you imagine how many countries we have crossed?
Umnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum Uthi kupha isiphathamandla zogatsha lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli ezicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye yezinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole ivisa yokungena elizweni emngceleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa give every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Omunye wemthetho emichale ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making. That's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathintamo umtswaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
niyazonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe xenophobia, thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country want order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi athi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
The things done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ayishiyagalolunye 89,000. Kadike phezu kwalelinane kulaba phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abanengikhona. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Okwamanje ke sikhangele ezenzakala khonapha kwele Melika. Inhlanganiso amalunga ebandla lama Democrats ngapha kwele Melika abevota izolo ebusuku bekhetha uzamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni kwamnyaka. Kukhetho lolu lwenziwe ngendlela ehlukene lokhetho uqobo lwalo ngoba kungasetshenziswa mitshina kodwa abantu bayama ngamaxuku ngokuthi basekela ubani. Sisiya emoyeni impumela ibilokhu ingakaziswa kodwa umnumzana Bernie Sanders nguye obekhanya ekhokhela.
Let's go.
Ocean ingoma ye Bongo Muffin isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30 igama lami nguChris Gande libe lesuku olunye.